kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo mhla ka 29 kuMabasa 2018 kungesonto nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane zabezana uPF abalesifiso sokungena kukhetho badivana lenkinga ekhethweni lwamabandla lwebandla lezana uPF ama primaries, abanye amagama abo engekho kuluhlu lwabavoti. Amakhulu amalunga ebandla elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe ele NPF ahlangana kobulawayo phambilini komhlangano omkhulu ozenzelwa eHarare. Kwezemidlalo, iqembu le Dynamos linqobe okwakuqala umncintiswano walonyaka Newcastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezana uPF ukhetho ama primaries luphuze ukuqala namhlanje eHarare ngemva kokuba ugwalo lwamagama alabo ababhalisa ukuvota ivoters roll ingethulwanga ngesikhathi ngoba inkampani yanikezwa umsebenzi wokudinda lolugwalo iJongwe Printers iphuzile uqeda umsebenzi ngesikhathi. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu livukele ukuya kulezo ndawo zokuvotela ngesikhathi esabekwayo sehola lesikhombisa ekuseni, kodwa lathola lokhe kungakalungi. Abanye balaba bantu bahle bakhalala kuthi ababuyeleyo labo bebehlangana lenkinga ezimbalwa okubalisa ukuswelakala kwamagama abo kuvoters roll kanye lokuba kulethwe amavoters roll akudala kwezinye indawo. Umkhokeli wohlangothi lwezokukhankaselwa kwebandla kuZulu ukuba alivotele, upolitical komza ongathandanga ukuthathwa amazwi uretired Major General Angel Petrugeje uthi baphoxwe yinkampani yeJongwe Printers. Urugeje uthi iziphathamandla zale nkampani azibatshelanga iqiniso lapho sekulenkinga. Kodwa omunye wabafisa ukuncintisa ukhetho lwamalunga edale lephalamende emele ibandla lezanuPF emzini weSunningdale, unkosikazi Irene Msarurwa uthi kukhona ukutshaya amanzi.
My name was put in the wrong ward, and up to today, I couldn't even get a confirmation that since my name appeared in the wrong ward, it's been rectified. Each time I went to the headquarters, ZANU-PF headquarters, I was referred to the province. From the province, I was referred back to the headquarters. Clearly, it shows you that there is no coloration.
Msarurwa, uthi kunengi amalunga ebandla leZANU-PF akhala ngakho okuzabangela ukulahlekelwa ngamavoti nxa inkokheli ingasakulungisisanga.
And these people are known G40 members who were even tarnishing the name of the president, who are known thugs in the community, who are known to intimidate people.
Ngesikhathi lolu daba lubhalwa, umsebenzi wokuvota ubuqhubekela phambili njalo babona ngokhetho ama presiding officers akhulumisane lalumsakazo athi balethemba lokuthi lolukhetho luzaqhutshwa kuhle. Kusobala ukuba iningi lendawo zokuvotelwa azisozezenelise ukugqiba lumsebenzi namhla ngoba kule nkulungwane zamalunga ebandla leZANU-PF afuna ukungena kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba lunye. EGwanda kube yingxabangxoza, amanye amalunga ebandla leZANU-PF abelesifiso sokungena kukhetho ethole amabizo abo engekho emaphepheni okuvota ama ballot papers, kuthi kwezinye indawo lolukhetho luphuzile uqala. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Amalunga ebandla leZANU-PF abalisa umnumzana Redompofu wabafuna ukunciphisa ukhetho lwe-Senate eGwanda kanye nomnumzana Lungisani Ncube wabafuna ukunciphisa ukhetho lwabameli bedale le-Parliamente eGwanda North amangele laphethola ukuthi amabizo abo kawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukukhonona kwabo kanye labalandeli babo lobanje lolu khetho bekumele luqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwatshaya ihola lethumi kulo uxokozelo emahofisini ebandla le-ZANU-PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni esikolo sejawunda kuze kwabasemini abalandeli bebandla le-ZANU-PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa umnumzana Rido Mpofu ubikelela umsakazi ukuthi kasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuza ngeziphathamandla imbangela yokuqiwa kwebizo lakhe
hayi khona sizama-results kathi esambama sebekommenta laba abanye babakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga enu awulekile from them by this evening ukuthi uyeyifowadi kwenu
emaphandleni abalisa eGwanda South le-North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona e-Bedbridge East ukuvota kubikwa kuqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seWembe High ukhetho lwamapremari awezanu-PF ezansi emandebeleni lungenwe ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uthi uzulu uhuqwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ibandla le-ZANU-PF lithe ukuvotwa kuzavala namhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoza ebekhona lulakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku impumela yalolu khetho ikhangelelwe njalo namhlanje busuku ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda
ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front ENPF elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli lamhlanje belilomhlangano kobulawayo lisenza amalungiselelo omcimbi omkhulu lapho okuzahlonyiswa khona ibandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo njalo ubulabantu abangaphezu kwamakhulu ayisichiyagalombili i-800. Injongo yalomhlangano yokuhlanganisa ubukhokheli bebandla leli kanye labagcinisihlalo bama-ward ebandla lelo bekhuthazana ukuthi baqoqe abantu phambilini komkhosi omkhulu we-rally ezakwenziwa emavikini alandelayo. Leli bandla lilamalunga ecele le-ZANU-PF elithiwa yi-G40 elalisekelwa ngumgabe lonkosikazi wakhe uGrace. Isikhulumi sebandla leli umnumzana Jealous Mawarire uthe njengebandla sebebumbe ubukhokheli obuphansi obuzasebenza lozulu ethi lumhlangano ubujonge ukuthi bazilungiselele phambilini komhlangano omkhulu ozaba seHarare. UMawarire uthe njalo balabagcini sihlalo abazinkulungwane eziyisichiyagalolunye i-9,360.
This is a provincial inter-district meeting. It's a meeting for our leaders.
Lo ngumhlangano wama province inter-district meeting. Yi-meeting yinkokheli ama-chairperson ama-ward, ama-chairperson ama-district. Ngingathi mina ngumhlangano wokuqoqa abantu. Siqoqa abantu sikhangelele irally yethu yokuqala eyabe siHarare emavikini alandelayo nxa ungasikho ensukwini ezilandelayo. Lezi yizo yikho kuqoqeka esilakho thina lonke la ngama-chairperson avela kobulawa iprovince.
Giving a speech. They said that we are structured around polling stations.
Umsekeli kanobhala kuhlangothi lwabomama unkosikazi Rose Phiri uthe bona njengebandla bamele ukukhokhela ngendlela eqotho engelachuku. Wengezelele esithi uhulumende lo okhona khathesi ulochuku kuZulu njalo udume ngombhuqazo wegukurawundi kanye lokutshaywa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008.
Umuntu nxa kuthiwa yinkokheli ukhanya ngezenzo zakhe ukuthi abantu bemlandele balandela ubukhokheli bakhe. Kodwa nxa umuntu elomoya omubi, umuntu engumbulali, umuntu engumxegi, abantu abakwanisi ukumlandela. So thina yikho esakubonayo. Hayi, siningela leya singeke sinjani? sihambe ngayo asikeke siyilandele ngoba umuntu lowo akavotelwanga uhluthunile umbuso ngenxa yokuthi yena wayesebone phuzelwe wayengafuni ukulindla ama-election ngoba wayekwazi ukuthi ngalasekelwa ngenxa yokuthi vele yena i-leadership quality ayikho kuye nxa sikhangele ikakhulu sifuna ukukhuluma sikhangele thina koBulawayo kumbe kwi-region leyo nxa kungafaka umfanekiso wakhe lapha mina ngihle ngikhumbula abantu abafayo eBhalakwa.
Umgcini sihlalo webandla leli unkosikazi Eunice Sandi Moyo laye usole uhulumende lo okhona khathesi ethi kangenanga ngendlela eqondileyo njalo wabethesa icala lokuthi balesikhathi eside bezama ukuhluthuna umbuso besehluleka bagcina besebenzisa ibutho.
Singabantu abaselusizini abasebebonile ukuthi abantu laba bahluthuna umbuso benza into engekho emthethweni, benza into yaziwa ngamazwe amaningi ukuthi yikhu, noma nje bayigqokisa isigqoko sokuthi kungeniswa umuntu ongasosoja. Hayi, thina ke asikuthengi lokho ngoba ngeqiniso lonke into leyi into eyenziwe ngabantu besosojeni.
Ibandla le-NPF libunjwe ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo umkhokheli wabo ngumnumzana Ambrose Mutiniri oyayiyinkokheli yevuyo leZipra. Ibandla leli selenze imihlangano efana lawona lo eMashingo kanye leMidlands. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi leVOA Ndebele ngomvulo bolo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Kangelo kokobe tunamasiko babe
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye eseBritani yena umuntu wakhe amthandayo seBotswana kumbe useZimbabwe kumbe endaweni ezijiyeneyo. Ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo unkosazana sasenkosi Mkandla bese sisiba ke lobaba uGqinisela Dabengwa ikhona ngale ke kweBotswana. Mama Mkandla kunjani mama?
Ayiyaphila njani bani? Ngiyelele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Yimpilo labo baba Dabengwa kunjani?
Hayi, siphilile linjani balaleli weStudio 7.
Yeah, letha baba lizwa kakhulu. So ngikaze ngawe ke mama Mkandla. Abantu bayathandana umunye ungaphi ngaphi, umunye ungaphi ngaphi. Kuhamba njani kona?
Bese sikhila ngazo nje nalezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye so kugcina kwenzakele vele but ama-relationship lawa amanye asebenza amanye asebenze amanye aphumelela amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa uyamuzwa lapho uyakhuluma Mkandla.
Ngivumelana nawe kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe lithosi phakathi okuyakusenza ukuthi athi yena uthandana naye nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngaphi yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe so sokusiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona nge Mamkandla wena lapha ke kweze social media kumbe kutebulile njini bakuzilibazisa uyakubukuwe khona kuxoxela abantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu
isahluko sona esikhe sasibamba sibili hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusho buntu ukuthi abantu bahlangane wenza kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-inthanethi, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani usufika ukuthiba yethuka umuntu ohlangana la engasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babe sithi kuyahlupha lokhu. Malutshana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships, maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazane babadabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbwenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enze.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ongubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Wena sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani, ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela mamkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje, kumbe vele batshona beshela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosta kusenemini lantambama. Ambona nganithiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena imessages zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ecineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini, into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona. Kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media, aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba ejile udabenga ukuthi labo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelethethe
kulobo zima lapha-ke babadabengwa. Sicela ukuvaleke udabalolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathe ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onowufakazi ngayo.
Gqiba khonapho mamkandla.
Nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, lawe qinisele kuqaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso, ungaka-investi okuningi kuma-relationship lawa, ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuphosta amathikithi obunqina ayethunyezelwana ini lani, izinto ezigcina sezilihlazo.
Ye, ntathelela ithuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla, yena uhlala khona ngale-ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Olivalela isemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale
sina masiko kwethu sina masiko ungakusenziwe manje
manje lawa. Siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lo ntungameli inkomo esipha uhlelo vuselela umoya.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mbuye lakho ukuthi sikhangele udaba oluqakathekileyo olwenza ukuthi umuntu singamkhangelela ngokuthi ngumKristu kumbe kasomKristu. Ngathi singakhangela impilo kaJesu, isizekeliso lemizekeliso uJesu ayesinika yona yikuba abantu abaningi ikakhulu amaFarisi nabanye bakhangelela ukuthi imisebenzi yabo kumbe imisebenzi yomuntu ibe yiyetshengisela ukuthi lumuntu ngumlandeli kaKristu kumbe umlandeli kaNkulunkulu. ikanti uJesu wasitshengisa umzekeliso ukuba ukuze umuntu abe ngumlandeli wakhe kweqiniso, uNkulunkulu kakhangeleli imisebenzi yakho, kodwa ukhangelela isimo sakho, ukhangelela ukuthi usiphatha njani, ukhangelela ukuthi vele wena uphatha njani abanye abantu. Lokhu yikho okutshengisela ukuthi ungumKristu yini kumbe awusomKristu. Ngikhangela lo mbhalo kwabaseGalatia ichapter ka-5 ivesi ka-22 ithi yona, kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. AbakaKristu Jesu babethela umzimba kanye lokuhugeka lezinkanuko zabo. Kuba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Ngakho lapha kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi esiningi abantu bakhanyalisa ukutshengisela isiKristu sabo ngemsebenzi. Umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngiyapha, umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngenza lokhu lalokhuyana. Ikanti lapho uJesu uyafaka egcekeni uthi yena into eqakathekileyo kuye, into eqakathekileyo efeza ukuthi lo muntu ngumlandeli kaNkulunkulu kumbe kasomlandeli wakhe, into le ifezwa izithelo. Manje asike sikhangeleni lapho ukuthi lezi zithelo zibuya kanjani. Izithelo lezi zibuya kokuqala ngokuthi yena uJesu abe phakathi kwempilo yakho, lo moya engcwele abe phila esebenza phakathi kwakho. Ngakho uJesu lo moya engcwele baba njengamanzi athelela isihlahla ukwenzela ukuthi isihlahla leso sibe lezithelo esiphumayo. Ikanti anti uJesu wakhuluma wathi kambe isihlahla engathi kumbe selemon singeke sakhipha amanantshisi kumbe i-orange, kutho ukuthi leso sihlahla sikhipha izithelo zaso. Ngakho nxa wena uJesu ephakathi kwakho ehlangane lawe, ngoba anti uPawulu uthi thina sesiyingxenye yobukhona bukaNkulunkulu, kutho ukuthi siyathatha isimo sakho uNkulunkulu zaso singene phakathi kwethu. Manje nxa isimo sikaNkulunkulu siphakathi kwethu, kulezithelo okumele zikhanye ukuthi hayi, lo muntu uthelelwa uNkulunkulu, lo muntu uphila loNkulunkulu. Lezo zithelo yizo lapha dengizibala. Okokuqala luthando. Siyananzelela ukuthi uJesu wanika umzekeliso abantu abaningi abawaziyo omSamaria, ukuthi umSamaria laphana wahlangana lomuntu owayetshaye ngamatsotsi. Kodwa siyananzelela ukuthi kwakulo mpristi wadlula ekhangela eceleni, kwakulabantu ababencedisa ethempeleni abadlula bekhangela eceleni, kwakulabantu abaningi ababecathangela ukuthi bangancedisa bakhangela eceleni. Kodwa sinanzelela ukuthi lumSamaria ebhayibhileni ukuthi umSamaria olungileyo wadlula wathatha lumuntu wamusa wamnceda, kutsho ukuthi nguye watshengisa uthando ukwedlula wonke lo muntu wayekhona, ukwedlula laba abagijimela echurchi, ukwedlula laba abagijimela ukuyathumayela. Okunye sibese sinanzelela ukuthi lapha kukhuluma ngokubekezela. Abantu abaningi ababekezela, abanasineke, abanasikhathi sokubekezela abanye abantu kumbe ukubekezela ukuthi izinto zilunge. Ngakho-ke lapha siyabona ukuthi lokhu uJesu uthi yena nxa ungalakho leso sithelo kutho ukuthi uyabusenkingeni. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ngabe singathatha izithelo zikaKristu, sekele ukukhangela kuphela ukuthi sizenza imisebenzi.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza ukuba uNkulunkulu usize ngegama likaJesu ukuba sibe lesineke, sibe lokuzithinta, sikwanise ukuba izithelo zikamoya engcwele zisebenze phakathi kwempilo yethu. Ngegama likaJesu niyathandaza. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo izolo bezimathonsi kwabeqembu abasekela iqembu le-Highlanders ngoba linqotshiwe. Kodwa ke lamhlanje osowabo abe-Dynamos bayathaba kakhulu. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji esipha impumela yemidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Iqembu le-Dynamos linqobe kwakuqala kumncintiswano walonyaka we-Castle Premier Soccer League lapho litshaye leBulawayo City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeRufaro. Iqembu le-Dynamos lihlehlelwe nguJames Marufu kanye loBlaising Moyo, kuthi leBulawayo City lihlehlelwe nguNhlanhla Ndlovu. limpumela ichi iqembu leDynamos lemiklomelo yesithupha njalo likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo ladlala endaweni yeshumi lanhlanu kuthe lebulawayo yesithi lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile miklomelo emine ngemva kwemidlalo eyithobami nembili. Umlandeli weqembu lebulawayo yesithi uTenzil Dube uthi sekumele iqembu lebulawayo yesithi lizame omunye umqeqeshi ngoba uDarlington Dodo uyamehlula.
Hayi, lapha mbona okungcono yokuthi ukhothi lo webulawayo yesithi bemkhiphe ngenxa yokuthi ngumuntu owarelegitisa lecholocho last time, so layo ibulawayo yesithi ingagcina silandele sikhitshiwe bengamchiya lokho engaphumanga.
Umqeqeshi uDodo nguye obeqeqesha iqembu lecholocho nyakenye ngesikhathi ligunyulwa kusigaba seCast Premier Soccer League. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leTriangle linqobele Chapungu nge-3-1 nemidlalweni odlalelwe enkundleni yeGibo. Abahlehlele iqembu leTriangle nguDelic Murimba, Olamek Namu kanye loPhineas Pamusi, kuthi iqembu leChapungu lihlehlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leTriangle likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo elichumi lesithupha, kuthi iqembu lebulawayo yesithi lona lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo yemine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Sababa chesa baba sithi gom sithi vosho siphinde sithi gwara gwara silo babes dumo ke sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkulungwane zamalunga ezanu PF abelesifiso sokungena kukhetho edinga ukuthi amele ibandla lezanu PF abelenkinga ekhethweni lwama primaries. amakhulu amalunga ebandla lilosekelo lukamnumzana Robert Mgabe ele NPF ahlangana kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo, asidibaneni njalo ekuseni ngowa fast 6. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.